ikosi iyacelwa iyake yafika ivakathele entendeni bakhala abantu abadala ukuthi hey bayasilela ingubo bayasoda ukudla manje inkosi ibihambiseke kudlula khona phana umgubo yathi yahamba yabavakatshela yabapha ingubo bamnikeza ilisi futhi yenzinto abazifunayo kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa
singathi konoko ke abakucela okunye kuyini
ngamaimpuphu ngamasepho okugeza ukudla nje lento yokuhlanzeka izinto zenhlanzeko ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa abanye basilela isakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqele ezo zinto
kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe kulokho
abantu abadala emsakazi bangabantu abethu abantu abadala baphenduka bengabantu abethu thina vele isiko lethu akekho umuntu akalahlwa umuntu akalahlwa umuntu umzali siyamnakekela azangena egodini ukuze sithole izibusiso yikho abadala kakufanelanga babe lo muntandane kumele banakekelwe babaluleke kakhulu kithi
kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe kwezinto kuncedwe abantu abadala siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola lezimbabwe bangancedwa njani
mthonisasengizayo kukhipha imfihlo esakeke kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics ezimbabwe kawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo specifically amabele kumbe inyawuthi njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni sezokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulo msoco lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant amabele le nyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle
ye siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo okuthiwa ngulobhengula kambe ngakudinga konke lokho
izinto ziyanyamalala mntonisho ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khathana into kuje engiyaziyo elobhengula kangiyazi msakazi umele ngikhuluma iqiniso kodwa mna ngazi kwakuthiwa yini kanti umumbu lo wesinto ongasowe kodwa ukhona umuntu othilela ubane esize salayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.